Isikhulumi samapholisa kwele Botswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana. Lokhe kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamachumi amane lantathu, i-143, okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga. Lokhu sekuthiye amapholisa ethithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula. AbeZimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlekelwa imphefumulo, kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kudutshulwa ngempela viki. Ngempela viki kubotshwe njalo omunye oweZimbabwe edolobheni lePhalaphe kulandela ukuthi ayetheswe icala lokugwaza abulaleswalaniseBotswana. Amapholisa athi kuzehlakalo zempela viki ubulawa abantu abane, okugoqela umtshayeli weloli odabuka eZimbabwe yena odutshulwe izikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla. Elandisa ngesehlalo lesi, omele amapholisa amnumzana Khodla Itsile Odira uthi oweZimbabwe kade esendleleni etshayela esiya eTanzania.
Motlhaselenyora ga nna le gore go nne le o latlhegelwang ke botshelo.
Ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ongumtshayeli weloli akade elayo ulimele abakade bebahlasela sebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka eZimbabwe.
Omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli umnumzana Ntokozo Thebe uthi lokhu kuyaba yethusa.
Akusekho safe khona ukuthi siphumule. Sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjani. Ikakhulu especially njengathi siqhuba inqola ezinkulu. So ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhamba usithi uyaphumula khona. Kube nenkambi yamapholisa around khonapho. Manje akubi lula, akukangaki futhi ukuthi uthole kusiba nenkambi yamapholisa lapho esiphumula khona.
Uthi owenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abatshayeli bamaloli bathole imali, kodwa ukuthi kufike ekubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe.
Amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba imali inqola ezinkulu, most of them babe bethwele izimali like ezama-toll gate and whatsoever ezokucross amabridge emabhodi ukubhadala ukudeclare izinto. Bayakwazi ukuthi nxa bekubambile kukhona abangakuthola of which kuze ufike esigabeni sokulala umuntu. Hayi, thina abatshayeli kithi songani sokuzasiqhuqisa bethi siba safe kakhulu nxa silapha eBotswana, kodwa-ke sohambe kwaphunyuka esandleni.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eHabro umnumzana Dumezweni Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulodubo emphakathini okumele lulungiswe.
Sokusethusa indlela esiza ukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Ilizwe leli Botswana silazi kunye ilizwe lilokuthula, but ukuthi sizothiwa sokubulawa abantu abangu-143 nje 6 months kuyethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi sengxabano kakhulu kabathandanayo, ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imphefumulo ngesikhathi isikliwe zingene endlini. Amapholisa athi asenenzele ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa ukwehluleka ukuzwisisana ngesikhathi kulokuphikisana. Baxwayise uZulu ukuthi engahambe ethwele izikhali eziyingozi ezifana lenqamu, njalo abantu bazitshayeze umkhuba wokuphuma kumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.